So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sile ngxoxo lomnumzana Jinga Dube omunye owayecathangelwa ukuthi uzakhethwa ukuba ngumunye wabasekeli bakamongameli welizwe.
Hayi, akulento wayeelokho yiniaisinsenje abaekhongobela oba lamanzi angenzele ngizifake endaweni leyo ngiyezwangazo.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Ibandla lezano PF lithi selivuselelwe ngokusuka kukamnumzana Robert Mugabe.
Lami ngingambona mbukanse iqinise eqinaqinile ngenxa yokubana lokuyana okusekusenzakalo okubana basungani iproperty omunye umuntu wakusekho sokuzawayiphatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wayengumphathintambo wabalwa impi yenkululeko waxotshwa ngumongameli Mugabe ngemva kokumcothoza ngokungafuni uqamba ozamelama umnumzana Jinga Dube uthi lanxa engakhethwanga ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ufisela inhlanhla labo abakhethiweyo. UDube utshele iStudio 7 ukuthi ngabantu nje mathupha ababecabangela ukuthi uzakhethwa kodwa yena wayengatshelwanga ngumongameli Mnangagwa. Sixoxelaye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, akulento wayeelokho yiniaisinse nje abaekhongobela oba lamanzi angenzele ngizifake endaweni leyo ngiyezwangazo.
Kodwa bonabo abakhethiweyo libabona njani?
Hayi, bona bazasebenza, bona amadoda azasebenza njengoba babezekele khona labo eqinile ukuhlala lelizwe. Azikuthi into angabantu abatsha eqinile khanye ngathi amadoda ikwazi umsebenzi lo okuphatha abantu.
Sizwa kuthiwa abakhona abanye abakhononayo ababekucelele Zipra abathi umnumzana Mohadi ayisuye omele aphiwe lesi sikhundla ngoba bakhona abadala kulaye.
Phela lokho iphi labo abakhethayo babafuna umuntu ongasebenza ngcono ngokuthi thina esingaphandle sikhethe ngoba babezokusho ukuthi ngakufaka ukhetho laphade nje beyakutsho ngokufaka kwabo ina-election. But lokho akukhethwa umongameli okubonayo lokho. So angikhona ukuthi into ongayiqeda abantu vele bakhumbula kokuhlukeneyo. Abanye bayathaba bathi hhayi, abanye balokhu khonona kwabo kodwa iqeqathe kuyona leyo ukuthi ukhethwe umongameli wethu.
Yona inhlanganiso yabalwa impi ama-war veterans ukuthi ikhokhelwe ngumnumzana Chiwenga likubona njani?
Naye phela li-war veteran njengoba so angiboni lutho luthi ngakho. Kodwa into yonke uyibona zokusetyenzwa ukuthi umuntu uphatha njani umsebenzi wayo okwakhathesi kwazi ngatho ngaphandle ubesebezephutha ningaiqikanga usebenza kude yaaaa.
Umnumzana Jinga Dube ngowayengumphathintambo wabalwa impi yenkululeko ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, msakazo omuhle. Mina ngingumike hobe umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ngimele lo msakazi ukuthi ngilifisele umnyaka omusha olithukela njalo olenjabulo. Happy New Year.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980, uhulumende ugagadlele amagagasi engafuni abalembono ehlukene layakhe ukuthi baphiwe imvumo yokusakaza. Lanxa sekuke kwaphiwa amalayisensi abemisakazo yamaradio ekamabonakude lokhu ingakaphiwa muntu. Sixoxe lo msakazi olodumo olwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo umnumzana John Masuku.
Ye, sisho njalo ukuthi kulohulumende omutsha ngoba umnumzana Mgabe sowasuka kodwa sinanzelele ukuthi iziphatha amandla ezinengi ezilokhu ezikhona. Iziphatha amandla ezazihlele ezikhona nakudala kodwa ke njengoba besithi lanxa bengabakudala bazahamba ngonyawo olutsha silalo ithemba lokuthi ezinye izinto lazo bazaziyekethisa ikakhulu ezihambelana nemisakazo. Siyazi ukuthi okwesikhathi esiningi eminyakeni le esanda kwedlula besikhalela ukuthi kube le misakazo yezabelo okuthiwa ngama-community radio kodwa bekusehlula. Inhlanganiso okuthiwa yi-ZACRAS, Zimbabwe Association for Community Radio Stations, iyazama ukukhulumisana nohulumende kodwa akukhanyi lutho. Njalo kuke kwaba lokuphithizela esikhathini esanda kwedlula uhulumende sesithi eminye imisakazo leyana iyanikwa amalayisensi ezabelweni ezijiyeneyo okuthiwa ngama-local commercial radio stations sengama-community radio stations. Kukanti-ke ayisiso isimo esifaneleyo ese-community radio station. Ngengamangala njalo ngibona kumsakazo we-television kuphunyiswa umsakazo wokuthi kulabantu abafuneka emsakazweni we-community radio station othiwa ikhulumani. Kwamangalisa ukuthi ikhulumani mani niyangathi njalo inikweni ilayisensi ngoba singazange sizwe ukuthi ama-community radio stations asenikwa ilayisensi. Kodwa-ke esikukhangeleleyo nje ukuthi njengoba bona laba abantu bakudala iziphatha abantu zakudala zisithi zizahamba ngonyawo olutsha zikhulisane umlotha namazwe achiyeneyo kanye zenhlanganiso ezijiyeneyo sithemba lokho kuzakwenzakala kodwa hhayi kusese kachana ikakhulu ngesikhangela ukuthi sekuyiwa kukhetho. Siyazi ukuthi uhulumende wezama iPF kaningi ukhetho uyabe engafuni ukuthi abantu abaningi babe lemisakazo leyana ezabatshela ezinye ingqondo ezitshena lezo eziphuma kumsakazo njengowe-ZBC leminye imisakazo esiyaziyo ukuthi iyele kakhulu kweziphathelana lohulumende.
Mizamo bani eyenziwayo sikhuluma nje ngoba sake sezwa babekhona abanye abafuna ukuthi baselolu daba imithethwandaba abanye njalo benza inhlanganiso ezifana laleyo iqambileyo. Kukhona yini okunye okwenziwayo?
Hhatshi, okwenziwayo nxa ngithi ngiyalalela labo abaphethe izikhundla ngibona ngathi labo bazadinga ukuthi bakhulumisane nohulumende omutsha babone ukuthi kambe ngeqiniso lokho okwakhulunywayo ngesikhathi kungenwa kulo hulumende omutsha ukuthi siyakhayela izinto ngendlela eguqukileyo kuza kwenziwa yini okokuthi sizabe sivula amasandle kulalokho osenzokudala. Ambona ngathi kungakayiyo imithethwandaba okuqakathekileyo ngikubona ukuthi uhulumende uqinisile yini nxa esithi uhamba ngonyawo olutsha olungcono kulolwakudala.
Yona le imisakazo eyaphiwa amalayisensi yona uyibona njani? Sizwa abanye bekhala ngokubana ingani layo kuhlangothi lukahulumende.
Sizabona ukuthi yona limsikhez yayingelaqinisa ukuthi kuyini okwenzakalayo yayingela sasisizwa izinto eziningi ezenzakala lapha nemisakazo yaphandle kwelizwe kanye lamathelevishini aphandle kwelizwe ngoba abantu babesesaba ukuthi baphumele egcekeni okugoqela lokugcotshwa kwabomongameli ezinto ezijiyeneyo okumele ziphume khonokho senzakala esithi yi-live. Eziningi zazingaphumi ngoba bengelaqinisa ukuthi into zizahamba njani. Uyakhumbula ukuthi khona kuguquka izinto u-Lieutenant General Sibusiso Moyo watsho ukuthi lokhu ababekukhulumile njengamasosha kwakungaphumanga emisakazweni yesizwe kodwa-ke ilizwe selihambela afika kwesinye isibanga. Khonokho konke akuphumanga kumsakazo wesizwe akuphumanga nakumisakazweni ale elutsha. Lezinye ingxoxo bakhuthala kuphela nxa sekwedlule sebebona ukuthi umumo wezinto uthe thosololo kodwa nxa kusenzakala hhayi bayathula babe lonanzelelo ukuthi bangangeni emanyaleni.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi olodumo njalo elwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sisenyandeni eGwanda lapho intandane ezibikwa ziphila impilo elusizi okudale ukuthi amantombazana agcina esezithwala lapho ezama ukuzinakekela. Amajaha engafikisa iminyaka yokusebenza abikwa eqatshwa esebenza eplazini lapho asetshenziswa njengezigqili. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba esenyandeni kuvillage 3 phansi kukasobhuku uJohani Moyo konduna uMasuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fowembula.
ELizimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika akhokhelayo ngenani elikhulu lezintandane ezicatshangelwa ukuba ziphezulu kwesigidi esisodwa ngenxa yomkhuhlane wengculaza osuqede abazali. Ezansi emaNdebeleni ihamba phambili kunani labaphila lo mkhuhlane wengculaza okudala ukuthi kube le ntandane eziningi ukwedlula ezinye izabelo. Esiqintini senyandeni ngokufanayo zigcwele intandane okudala ukuhlukuluza kwazo ngoba kungela lapho ezingaphephela khona. Ukansila kwa-Ward 5 enyandeni uMnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza uhlasele kakhulu esigabeni sakhe okudala ukuqonga kwenani labantwana abangelabazali.
Lo mkhuhlane wasithathela abantwana kakhulu, abanye bebelabazi, abanye bokuthatha abazali kuthe khathi esokubonakala ukuthi kube lokuphila kube lephilisi.
UMnumzana Dennis Moyo isakhamuzi enyandeni uthi intandane zibhekane lobunzima obukhulu kakhulu.
Dubo esilalo lafa ngezintandane luyindaba enzima kakhulu sibili lapha esigabeni. Ungananzelela intandane eziningi ziyaswela ukubhadalelwa i-school fees, ziyaswela njalo sibi sokuthengelwa ama-uniform, eziningi zihamba ngenyawo. Njalo ezinye izintandane zakhona uthola ukuthi ziyasebenziswa kakhulu. Uthola umuntu eqhashiwe umntwana ele 16 years downwards esebenzela umuntu esele usenkomo. Nxa uthi uyambuza umuntu wakhona uthola umholisa $50 ngoba kulisizi kakhulu abantwana abazintandane, especially abangamantombazana. Uthola sezikhomitha ku-teenage pregnancy, uthola umntwana ule 14 years usezithwele, se-drop out of school.
Ubunzima obhekane le ntandane zenyandeni sekudale ukuthi esinye isizalwane sakulumango esisebenzele eGoli sicabanga ukuvula umuzi wangakibo ube ngumuzi wentandane. Unkosazana Saneliso Dube owabhujelwa ngabazali oyenzele intandane edilile eKhisimusi uthi kuyadingeka ukuthi zinakekelwe ngokufanayo njengabantwana abalabazali.
Iphupho lami ukuthi ingane zibuye zizohlala ePeace Charity Home, ngizigcine ingane ziye esikolweni, ngikwazi ukuzibheka zistudy zibe lempilo eyaphambili.
Intandane zilakho ukuthi ziphumelele njengabanye abantwana lapho zithe zagcinakala. Buvike edlulileyo emzini ogcina intandane esigabeni seMagwe oweKipkino kuvele ukuba ezinye zentandane ezagcinwa kulomuzi sezalotsholwa, kukanti ezinye sezifike kubanga lezifundo zaphezulu zemakolitshini aweyunivesithi. Umqondisi wenkampani eChicken Inn edolobheni leGwanda uMnumzana Leslie Moyo uthi kungumlando kampani amakhulu ukusiza intandane njengoba zimisele ukuqhubekela phambili besipha labo abaswelayo ngemva kokunikeza izipho eKipkino.
Thina nje abantu beChicken Inn into esizenza yinto okuthiwa yi-social responsibility. Esiqalise ngokunika abantwana ade bephumelele ezifundweni zabo, namely bekuyiJawunda, iSenondo, leSt Christopher esigabeni seGwanda. Kathesi senesili ukudonetha ukudla okungange 1000 kuma-orphanage. Asikaqedi, 2018 silama-plans which are underway. Sizalivakatshela ama-widows nalaba abalahlekelwa i-property ngendaba zomfula kumbe i-lightning.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulwisana lomkhuhlane wengculaza olwe-National AIDS Council, i-NAC, lude umkhuhlane wengculaza oqhubekela phambili umemetheke edolobheni leGwanda ngenxa yamantombazana amancane asethengisa ucansi. Iningi lalawa mantombazana zintandane ezisuka emaphandleni angcelane ledolobho leGwanda. Ngingovusi Sizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Namlela mshweshwe.
Namlela nampawa fube mbula.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukugcotshwa kokuba ngabasekeli bakamongameli welizwe okwenziwe iviki yona le kuthiye abanye bebuza ukuba ilizwe selibuswa libutho na. Umnumzana Kembo Mohadi wayekubutho ngesikhathi sempi yenkululeko lomnumzana Constantino Kuvea Chiwenga obekhokhela ibutho leZimbabwe National Army bavela empini. Abanye basola ukukhethwa kwalaba bantu besithi ngabe umnangagwa edinge owesifazane losakhulayo ukuze uhulumende wakhe ebe ngomuntu wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Mina ngibonayo ukuthi bathembisene ukuthi ndoda asisebenze lapha mangiphuma la wona ngothatha over as president. Valerio Spandala yamdamdam almost certain ukuthi bamtshelile ukuthi ma uthiwe ngephuma lapha nesiba ngupresident wona ngizoba ngudeputy president. All that evil first abezapho laba babiza ukuthiwa ngosecond. So it's really that thing nje ukuthi sokuya kuba into yesisotsha abantu babuswe ngesisotsha. Kwakhuluma umthamba ngimamele ngelinanga lapha eSouth Africa e-university e-presentation yephepha likankomo wathi yena ilizwe lingcono lisezandleni zamasotsha or abantu abale military background. And the mouse who bege muva manje abantu sebesitshela ukuthi vele those were the days when they were planning to take over ilizwe as soldiers ama war vets nabebutho sebeqalisa ukuhlangana secretly besithi mgabo sefuna ukubaleka lelizwe. So the main thing mina ngibonayo ukuthi these guys ba-spade impande zabo to hold the country at ransom as the military because they have this belief balokukholwa lokho ukuthi amasotsha ayewale discipline esikwaziwe ukuthi yebo isisotsha sona under normal circumstances kuzuthi abantu babe le discipline ngoba ngabantu abasebenza ngama instructions angithi but iculture esiyaziyo emasotsha eZimbabwe masibheka ngihlunga ukuthi ngikhulume for example ngabantu abashona abanje ngabo Rex Nongo abantu okwakusazakala ukuthi vele they become corrupt babe thathela abantu amaland and so on and so on. Isotsha seZimbabwe I think saphela ngabo Tongogara labo Dabengo wasokuthatha over abantu abagreedy abafuna ukuntontsha la namhlanje ilizwe ladilika libulawa ngama overlele neZimbabwe awuye sezenza aqulisa ukuthi aphambanisele apha ayimpose umgabe phezukwethu bese lapho beimpose futhi another soldier on the country.
Nanto ke udaba umnumzana Mpofu wena uthini?
Ya njobe cucu nje siyabona bonke benjana bebathathwe njana banjoba esithuba uNdlovu fani sikrande amasotha sawazi ukuthi nangakwa ube esempini khona la uhamba ukwathena waqeda military training okembo mahadi njana ube kubujele zipha napho uthiwe ngathi sekhona sokho kana kuthi ukuthi imilitary government lesinayo sikusivilian clause ikidirective yonke izabe isiswe emasotheni ngathi kube ngubani ozongena laphana as long as amasotha eyo amgombolozele lowo muntu kutsho ukuthi thina ngokwethu sesifuswa ngamasotha. So kuzowanzima kokhana kube unfortunate ukuthi ngoba abantu sike safocusa ukuthi umuntu esingasamfuniyo ngulo kodwa sangasakhaya ukuthi right masikhupha lo muntu sifaka umuntu onjani ngoba sibiyela kusituation yane sike sayibona eUganda ukuthi abantu balwa kakhulu lo ngiyamlibala manje kwangena uMilton Obote uyidamini. Ya uyidamini abantwanisalo idamini abantwanisalo idamini ngale bakhi idamini ngumlali wabamkhupha kwangena uMilton Obote badabula kodwa abe babona ukuthi banjenze esinye isigeba ngoba kufika uMilton Obote wenza ububi obudlala obuyana edusenza umuntu lwana. So siyakwazi ukuthi umgabe kungasafuna kodwa bemele sibe nendlela zokuthi ukhutshwa kanjani kungenani ngale bathi esinye sokuphuma kamgabe lokhu kungene i-caretaker government i-provisional government ebambe umsebenzi wokuthi no sifuna ukustabilize izinto siyokuma-elections ngesikhathi esilandelayo ngakuyazwisisa ngoba laba bantu laba bonke bangene ngodlame bangene nge-force so khokhana kuzokutho ukuthi akula kukhululeka okuzaba khona noma siya ama-elections next year kuzoba nzima ukukampena kumaparti kwamaparti kuzoba nzima ukuthi noma ama-elections akhona engaphuma esithi bona badliwe baku-accepte namhla umuntu egcotshwe ngesikhathi esincane asizakuvuma. So sisebunzima lobukhulu esibhekane labo ngaphansi kwamasotha ane soqhubeka isikhathi esigaba sezibaphaza phuma abantu labantu soqhubeka singaphansi kombuso wamasotha kwesikhathi esigakho.
Mnumzana Ndlovu ubona njani udaba lokubana uMohadi ukhethwe kucele le zebra kwakukhanya ngesikhathi esedluleyo kwakuvunyelwene ukuthi lo oyabevele nguye omdala kubo nguye omelangene. Kodwa kathesi bakhona bathi hayi ayisukasuye uMohat kade melangene, ukubona njani?
Basho bathi kube kufuze ungene umtiniri or at least umuntu omore senior. Oh, so this is vele kubashobala nje liyavula ibhula ngwani lizivula lodwa ukuthi libani ukuthi uyabona ukuthi le iqembu labangani. And vele kuyazwisise ukuthi kube njalo ngoba if umuntu esusa omunye njengomgabe abantu basala sebona abangenisane kupower babe beseshabana even bona. So they are better off bengabangane bethembisana bakuthembisanayo ukuthi look let's take care of each other and make specific promises ukuthi when this happens. And badle bavale njengejuba there's no peace manje njenjalo. Ilo kano di antonja lonke padu mwenye kine seli tubule fut longa tatu wengi marabareka so ba bezele valo ene ende bana mamchoba na ma CIO systems awa wa personal to check each other so kwenziwe ubungane umtirene galo naso mgane wabo so that's why inga parifaya anguta njene kona pana aje labo kwenzi ubungane and these guys I'm sure baba chana kona batempi sana nje izi mpezi mkulu wakulu look so I understand fully uti umohati he was not expected with angeni kuzap. In any case, very severe violence. La manya ma rules ababa fomela ngobu chairperson asking ya wazap. They accuse Mkabu why fence is imposing abo constitutionally as an individual, but they are doing exactly that now.
Mnumzana Mpofu, ubona njani utaba lokubana uChiwenga yena ube nguye okanya ekhokhela ukuthi obe ngumongameli umgabe asuke kathesi senguye osesikhundleni sokuba umsekeli kamongameli kungakusichoni nxa ukukhangele lo
ya lokhana kutsho ukuthi into yonke eyenzakale ibingaqondananga labantu ibiqondane nabo bebefuna bona ukuthatha intambo zombuso ngoba ngesifo lesintu thina umuntu ofaka inkosi akabusi nayo uyafaka inkosi aphuma akhabe inkosi isale ibusa ngoba ma ungafaka inkosi yonke uzobusa nayo kutsho ukuthi ngokubusayo kuzoba nzima. So into yonke eyenzakaleyo abantu basetshenzisiwe nje ngoba njengoba ngithi ukuthi abantu bebengasazi ukuthi benzeni le nto kayihambe abangayifuniyo kodwa basananzela ukuthi ma iphuma le singenani le into le ibingekho mayelana ngabantu ukuthi sikhulule abantu imayelana ukuthi lathi sifuna amandla i-opposition engakangeni lathi sifuna ukuthi sibe la mandla kuphela into edifunakalayo ebantwini labatholi la mandla. So osokuselathethi ukuthi uqhubeke kunjalo futhi sifikele kulalo nhlupho lokuthi akusela freedom akusela ukukhulumisana okuhle. So uyathi ukukhuluma valelo nganye anyamala cina sizalo ngoba lakathi sifuna abantu ukuthi basikhala kukhulu nalana eyenzakaleyo. Kulabantu esihlobo esizibuza ukuthi bakuphi sibona ama internet efeza ukuthi baphile basendaweni ezithile bakuthumela ukuthi nalokho kodwa sino qiniso lela ngoba labantu babanjwa akekho umuntu otsho. So leyana into leyana izoqhubeka basazobanjwa abantu basazonyamalala abantu ngoba labantu asibavuma ukuthi akhumbuze bazothi kuthi nethi isithethi esikhupha umuntu lo libehlulekile imkhuphele thina ngeviki bese khumbu. So yibunzima esibhekane nabo kakhulu.
Umnumzana Cassius Jays Semana Mpofu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kuningi okwenzakale ngomnyaka esiwugqiba kuyona le iviki kodwa umqoka okuzahlala kusenhliziyweni zabaningi yikususwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uVusisizwe Mkhwananzi elandisa eseGwanda.
Udaba lokuhluthunwa kombuso okwenziwe libutho luzahlala lukhunjulwa ngabaningi ngoba iningi belingacabangeli ukuthi uRobert Mugabe obuse iZimbabwe kusukela ngozibuse ngo-1980 engathiya isihlalo kalula nje. Iningi laveza ukujabula okukhulu lapho uMugabe oyetheswa umlando wokuphatheka kombhuqazo weGugawundi ukwephula amalungelo oluntu kanye lokubhidlisa umnotho wakuleli ethiya isihlalo ngemva kwesukwana evinze libutho. Uzulu uthi kasoza kukhohlwa ukususa kukaMugabe esihlalweni. Umnumzana Farai Moyo osebenza kuhulumende eseFlabhosi ngomunye walabo abazahlala bekhumbula ukususwa kwaMugabe esihlalweni.
Umnyaka 2017 uphele kuhle sivile sibona kube lochintsho sivile kwezombusazwe sibala ukuthi uComrade Robert Mugabe ukhitshiwe esikhundleni.
Unkosazana Sithuthuzile Masilela uthi iningi alisoze lakhohlwa ukugengulwa kombuso kaMgabe ngoba iningi lidubeke kakhulu phansi kombuso wakhe.
Sizokuhlala ngokukhumbula ukuphuma kaMgabe esikhundleni okuyikudubeka kwethu for the past 37 years. Izinto zimanga kuhle, asilafiweli, asila ukudla kukholela ezitolo, so akuphileki.
Umnumzana Methuseli Nathi oweludumba eBedbridge uthi yena angasoza ukhohlwa indlela ibutho elavala ngayo uZulu amehlo lisithi lingenela kwezombusazwe ukuze kube lenhlalakahle elizweni.
Engike ngukhohlwe ukuphuma kaMgabe ekhutshwa ngabanye bakhe beqambelela izwi ukuthi benzela thina ifever bona defense politics ezana.
Unkosazana Meslin Ncube uthi uzahlala ekhumbula obeyinkokheli yebutho osengumsekeli kamongameli welizwe uGeneral Constantino Chiwenga owakhokhela ibutho elagengula uMgabe.
Okuyikho okumqoka okwenzakalileyo engizahlala ngikukhumbula njalo nje ayiyuresigna kwaMgabe. Okunye futhi engizahlala ngikukhumbula yiku-retire kwaChiwenga loku-appointwa kwakhe is the vice president.
Unkosazana Sichasisele Ndlovu yena uthi kasoza lukhohlwa udobo lokuthilelwa kwemali elizweni lonyaka.
Okudlule kukho konke engunanzeleleyo yikuselakala kwezimali emabhenki okwenze abantu begcine sebeforswa ukulala ezitridini bemelele lezo zimali okugcine njalo sokusenza le government i-introduce i-bond note.
Umnumzana Agent Moyo uthalimana wenhlanganiso yababalisi i-PTUZ ezansi emaNdebeleni uthi njengababalisi ngeke bayikhohlwa engabanqozela othwe ngobe ngumphathi intambo ogatsha lezemfundo yaphansi. Umnumzana Lazarus Dokora.
Njenge-PTUZ esiza kukhumbula kakhulu ku-2017 yikusungulwa kwe-half-backed updated curriculum eyasungulwa kungela ma-resources njalo lababalisi bengaqeqetshwanga. Sazama ukubonisa uhulumende kodwa imibono yethu ayizange ilalelwe. Ngiyathokoza ngoba bonke ababesithatha kalula sebekubonile isesikubonile.
Umnumzana Ekhe Moyo oyisikhulumi sebandla le-MDCT uthi ngeke ukhohlwe umnyaka ka-2017 ngoba intaba enkulu idilikile.
Into engingasoze ngafa ngayikhohlwa eyayenzakalayo ngo-2017 yikutshintsha kombuso usuka ezandleni zikantando kayiphikiswa uRobert Mugabe uthathwa ngamasosha. Ye lanamhlanje kuloko kumangalisa abaningi ukuthi khona singena kulo umnyaka ibizwe likaMgabe lingabizwa.
Unkosazana Juliet Kiwani okhokhela inhlanganiso yabomama eHodders uthi umnyaka lo ubunzima kakhulu ngekhisimusi.
Into engidanise kakhulu ngekhisimusi ka-2017 besikhangelele ukuthi 2017 ikhisimusi izakuba ngcono, abantu bazakuya emabhenki bathole izimali zabo. Abantu badle ikhisimusi kabuhlungu, bahambe kabuhlungu beswele izimali. Baswela futhi la mafuel kwathi le magarajini bekungasashayipheki.
Iningi lethu umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asebenze gadalala ukuze kube nenhlalakahle elizweni. UMnangagwa othi wafakela itshef enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda ubeke kuvike edluleyo ukuthi wancedwa isizalwane seGwanda uJustice Maphosa ongusomabhizimusi omkhulu kwele South Africa lapho evalekela izinto ezazifuna ukumbulala kuleli ngemva kokuxotshwa kwakhe kuhulumende kaMgabe. Ngingovusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Bese lengxoxo lomnumzana Jinga Dube omunye owayecatshangelwa ukuthi uzakhethwa uba ngomunye wabasekeli bakamongameli welizwe. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.